ukulahla kukamtswango abaningi belindele ukuthi vele akazukubuyela ngendlela aziphatha ngakhona, ngendlela axoxa ngakhona labantu, akhuluma ngakhona labantu, ngendlela futhi alwisana lakhona lo Chiwenga u-vice president for u-2028. Ngakho-ke banengakade bekhangelela ukuthi kazukubuyela ngokuba amahhovethi ngokwanda kwawo siyananzelela, kunye labasesibuthweni labanye abangaphandle nje abathi kakuhlonitshwe i-constitution kuphi umnanga kwaphelele ku-2028 kungayiwa phambili. Ngakho-ke kuzaqinisa uChiwenga ngokubona kwabo.
Ubona ngazani abalwa impi laba sebengena esikhundleni balakho ukukhankasela yini ukuthi umnanga kwa ahlale ehhovisini?
Angiboni ukuthi baza kwenza lokho. Okokuqala, kwayena umnanga kwangokwakhe usephume kaningi ekhuluma ngokuthi kala njongo yokuthi ahlale kuze ukwedlula u-2028. Useyiphinde kaningi leyo nto leyo. Kanti-ke kunzima ukuthi ahlale esihlalweni xa ukhangela i-constitution yethu, ukhangele kunye leyezanu yona ngokwayo, ngokuba nayo iyavimbela ukuthi kube kungabi lula ukuthi umuntu ahlale kuze kube phakade ngendlela emiswe ngakhona. Ngakho-ke angiboni ukuthi ukhona oza kukhwabitha khona lokho, ikakhulu njengoba naye umongameli kwenze kwacaca lanxa singakwazi ukuthi inhliziyo yakhe imenjani, kodwa lokhu akukhuluma ebandla uthi kala njongo yokuhlala. Ngakho-ke ngibona sengathi ke babe bezakhankasela uChiwenga ukuthi abe nguye umongameli kusuka ku-2028 ukusiya ngale phambili.
Awusuze kubonakale khonokho.
Iziphithiphithi phakathi kwenhlanganiso zepolitiki vele ziyatholakala. Kulanto okwamanje singathi silesiqiniseke ukuthi kuzahamba njani, yinto yokubona ngokusa kwamalanga, ngokuba ipolitiki isikhathi side kakhulu. Nxa ukusuka manje ngo-2024 usiya ku-2028 kusele iminyaka engu-4, ziningi izinto ezingaguquka kakhulu ezingenza ukuthi ipolitiki yethu ime ngendlela esikade singayikhangelelanga. Kanti-ke inyanga nje yodwa iyaguqula ezepolitiki ngendlela enkulu kakhulu. Ngakho-ke kusesenzima ukwazi ukuthi ngo-2028 kuzahamba njani, kukhongresi yezanu ezakhetha ozangena ngo-2028 kuzahamba njani. Asikabi nesiqiniseko sokuthi upresident kazi ukufuna ukungena, kazi ukutshintsha ingqondo yakhe. Asila siqiniseko njalo ukuthi kazi ukusekela umongameli wakhe. Kuseseyizinto ezingacacanga okwamanje.